Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amavuko mthwala zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuzibandlela 2018 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho kusegcekele ukuthi uBhedzele Mnanga kuzama ukuqinisa umbuso wakhe ngemva kokuba ethethe isihlalo ngendlela engajwayelekanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Namibia namuhla phansi kohlelo lwakhe lokuzethula kunkokheli yamazwe eSADC njengomongameli weZimbabwe omutsha.
Kufanele ukuthi abantu laba-ke abe-MDC-ke baqaphele ngoba bengayibulala into yabo. Umuntu ozakhokhela ufanele abe ngcono kulo-Tsvangirai ngoba umuntu ofanele awine ufanele athole more than 2.5 million votes.
Ingcwethi kwezombusazwe zixwayisa abe-MDCT ukuthi bayiphathe ngobunono obukhulu indaba yomuntu oza kwelama umkhokheli waleli bandla ehlezi lihlephuke njalo phakathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indaba zikuseni ngokugcweleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethekelela kwele Namibia ekuseni lamhlanje ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe phansi kohlelo lwakhe lokuzethula kunkokheli yamazwe aseSADC njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Umnangagwa uzahlangana njalo lezizalwane zeZimbabwe eziqhuba amabhizimusi atshiyeneyo kwele Namibia. Kule viki umnangagwa uza kwethekelela njalo kwele Botswana la kwele Zambia. Ngeviki edluleyo ubese Angola. Injongo yakhe emqoka ngeyokuqinisa ubudlelwano lamazwe akhelane leZimbabwe njengomuntu ongene esihlalweni ngendlela engajwayelekanga. Kutsho ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Usegcekeleni ukuthi uPresident Mnangagwa inauguration yakhe lapho ethatha umbuso kazange ithole abakhokheli abaningi abezwekazi le-Afrika kumbe nalabo esingathi ngabe-SADC. Ngakho khonokho kwenza ukuthi kuqakatheke kuye ukuthi aphangise ayekhulumisana nabo njalo enze ukuthi abaxoxele kahle ukuthi yena wangena njani embusweni nxa kulokuthi belo kungamthembi kangako okuyikho ukuyabe kwatshengiswa yikho khonokho ukuswelakala kwenkokeli eziningi ezisuka kwamanye amazwe kutshengisa ukuthi umbuso wakhe awucacanga kangako. Ngakho ngibone ngani ugijimisa khonokho ukuthi ayewucacisa kubo abakhokheli balamazwe. Ungakhangela amazwe awavakatshelayo ngokulandelana kwawo, uqala ngala aqakatheke kakhulu ekuthini umbuso wakhe uphumelele njalo ungaze wathola ukuphikiswa kwamazwe angaphandle okufana le-South Africa, wasuka lapho waye-Angola kathe sezawuya eNamibia aye laseBotswana. Khonokho kulandela amazwe lawa alandelana ngokuqina kwawo emabuthweni. Ngakho kusegcekele ukuthi uBhedzele Mnangagwa kuzama ukuqinisa umbuso wakhe ngemva kokuba ethethe isihlalo ngendlela engajwayelekanga.
Singabona yini amazwe awethekelelayo la evula izikhwama zawo ephathisa eleZimbabwe ngemali yokuvuselela umnotho?
Hayi, ngitsho vele lalezi hambo nxa bengabe bezama ukuthi bathi ziloko kwenza leze notho yelizwe, ngibone ngani kuyabe kuyikuvala abantu amehlo nje. Lezi hambo zikapresident ezokuya zethula kwabanye abakhokheli ngeze ukuthi azama ukubona ukuthi bayamvuma yini, bayamamukela yini, njengoba umbuso wakhe uqale ngendlela engekho egcekeni njalo engacacanga kangako engajwayelekile. Abanye bathi ukuthathwa kombuso libutho. Khonokho kwenza ukuthi kuqakatheke kuye ukuthi agijime kulamazwi ukuthi hayibo elizwe leli sinza likuphatha ngendlela enye. Njalo kungabe kuyindaba ukuthi okunye ukuthi uyaziqinisa la nje ngoba umbuso wakhe ungani uhoqolozele kakhulu ngabe butho abafana no vice president wakhe uChiwenga uyazama ukuthi lokho akwe okwenziwe ukuphedzela umgabe kungavuyi kwenziwe kuye ngokuthi athola ukudlisana okukhulu lamazwi lawo akusadik ukwenzela ukuthi xa engavuka nganina ngesebuzimeni okungako bangazama ukuthi bamsize kumbe kwenze ukuthi butho lesabe ukubuya liphinde lenze lokho elikwenze kuMr Mgabe. Njalo siyazi ukuthi upresident Mnangagwa ngabe nokucabangela ukuthi abantu abafana lo Professor Jonathan Moyo lo wayenguminister ukasukuwere bangabe bekhona kwamanye amazona lawo akusadik ngabe ukuthi uzama ukuthi labo bonabo abadinga bathole baphendukiswe. Ngibone ngani kwezomnotho hayi akala notho azayithola kumbakala sizwa ngalithola kulamazwe avakatshelayo.
Uhulumende wakhe uthi seqalisile ukuthatha amanyathelo okuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe ikakhulu angaphetsheya afana leMelika leBhilithane. Yebo iyakhanya yini limizamo?
Imizamo yami iyakhanya ngempela ukuthi bazama ukulisana lamazwe afana leAmerica leBritain. Siyazi njalo ukuthi lobu budlelwano ayisibo bungahlupha kakhulu ngemva kokuba uPresident Mgabe ephumile esihlalweni bovele budlelwano bungaphanga busukumiselwe phezulu. Siyabona ukuthi ukuvakatshelana phakathi kweBritain leZimbabwe iziphathamandla zikahulumende eziphezulu kusuke kwaba into injwayela nje enyangeni ezimbili ezidlulileyo. Siyazi njalo ukuthi lezi ngihambo kayisizo ezokuthi iZimbabwe ivuye eBritain kumbe siya America beke ukuthi amazwe la aphetsheya yo akhanya epicheka kangako ukwedlula uPresident Mnangagwa ngokuthi azame ukuzangena kwele Zimbabwe. Khonokho kuyinto enhle kumbe into engabambi kakhulu kusiya ngokuthi la amazwe aphakeme azafika aceleni athafunani kwele Zimbabwe ngoba kunje nje uPresident Mnangagwa kwalamandla mangako singathi usasalumeka angele ukuhlakanipha amazwe lawo ahlakaniphile kakhulu angamtshaya ngabuhlungu ngamqila ngendlela ephezulu bamtshaya itufidi ngendlela ephezulu ngoba bayakwazi abakwenzayo bona nababe kudinga baphanga bakuthole.
UDokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe. Incwethi kwezombusazwe sezikhuthaze amalunga ebandla leMDC ukuthi ayiphathe ngobunono obukhulu indaba yomuntu ozathatha isikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai alubana ethe wasuka ehlezi lidabuke phakathi njalo lelibandla. Enye yalezi ncwethi ngumnumzana Innocent Babatsi Ncube yena oqhuba izifundo zombusazwe kweleBhilithane.
Kufanele ukuthi abantu laba ke abe MDC ke baqaphele ngoba bengayibulala into yabo uma bengazama nje ukuthi kona ukulungisa udaba lolu yikuphonga ukukhetha omunye wabo ngoba kungaphonga ukukhetha omunye wabo kuzayenzwa esingathi ngekhiwa ngama-faction and akula muntu ongayithola yonke njalo iparty ezayenza ukuthi bathole amavoti akade bawathola belo Tsvangirai.
Uchamisa lo makhuphe yingwelenja kuyaliwa mana kubona nanwa ubona ababili laba besenelisa ukukhumisana umlotha na
even bengakhulumisana ngeke bayikhulise ipartner leyana ukuthi sike ku 1 million njengoba ngithile. Uma iMDC ifuna ukuqhubekela phambili ifanele ikhangelisise ukuthi laba abathathu abakhangelweyo bonke balesisindo naye sokuthi bakhokhela kumbe ukhangelwe kwabanye kodwa bangamalunga awe MDC esingathi ngesikhiwa iunity candidate.
Ngubani obona elungele ukukhokhela leli bandla alubana uTsvangirai ethe wasuka?
Ngumbuzo omuhle kakhulu lowo, kodwa kulento ezintathu esifanele zenziwe singakafiki ebizweni. Okokuqala ukuthi iMDC ngokwayo ifanele sibekwazi ukuthi yibandla elime ngaphi esingathi emzileni wezepolitiki ukuthi yona libandla elingangapha kwesokhohlo kumbe kwelingapha kwesokudla ngoba khona lokho kuzancedisa ukuthi vele bamelene. Khathesi kunzima ukuthi kona uma besiyancintisa lezanu besiyancintisa lamanye amaphathi vele bona bameleni okwesibili nxa sebelungise khona lokho bafanele njalo bakhangelisise ukuthi nxa sebesiyaphambili yiziphi izinto abafuna ukuzithengisela abantu njengokuthi izani yaziwa ngendaba zomhlaba wenza kuhle kumbe kubi kibo bayabaziwa ngakho ukuthi bona bayaziwa ngani okwesithathu yikho khona okukhuluma ngakho umfowethu ukuthi uma sebeke bananzela ukuthi kona kupolka spectrum bame ngaphi lokuthi kona yiziphi izinto abafuna ukuthengisela abantu sebengakhangela ke ukuthi yiphi intshantshu phakathi kwabo ongabakhulumela ngcono kulezo zinto abafuna ukuzithengisela abantu bengaphonga ukutshintsha bafake umuntu abasoze bayenze kuhle ku-election and ngendlela engikhuluma ngayo ukuthi uTsvangirai bafikisa ku-1 million votes bafanele balungise lezo zinto ukuze badlule ku-1 million umuntu ozakhokhela ufanele abe ngcono kulo-Tsvangirai ngoba umuntu ofanele awine ufanele athole more than 2.5 million votes i-MDC ngokwayo ayikaze ifike ku-1.3 million votes.
Umnumzana Innocent Babatsi Ncube ucubungula ezombusazwe. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwa zisala ukupha abantwana abasanda kugqiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1. Kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncitshile ama results akhe bathi khona khona kade kubhadalwa imali so mina imali yakho na kangilayo angasidingenza njalo.
Omunye njalo umzali uNkosikazi Thokonyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results eCoglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjelwe ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kulezi score besikolo ke kufunakala le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Coglan manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sokufunakala ukuthi ibhatalwe.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngoMiriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale scorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results wabo siwabambile kwenza ukuthi baqale ba clear izikwelede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oyilutho yithi ngapha esikolo lalapho isikolo bayayiso bayamukele.
Ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezulu kwalolu daba.
Yebo abantwana abaphiwanga ama inklomele yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yadibhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singakusiya kukhangela into ebisenzakalayo ukuthi imali le kade ibhadalwa abanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi ngenxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokhu abebeyikho bebekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi uZulu weZimbabwe kamelanga ekhangelele impilo engcono phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba ezifananela lo mnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho embusweni. kubika uAlbert Ncube.
Exoxa namalungu ebandla lakhe alihlekana awe-provincial assembly ngomgqibelo ehoteleni eGwanda. Umoya uthe uZulu kumele avule amehlo abone ukuthi ibandla le-ZANU-P F ngeke lafa laguqula izenzo zalo. Umoya uthe kungakhathalekile ukuthi umongameli walo ngubani, ibandla le-ZANU-P F lizahlala lisenza imikhuba ebisenziwa ngwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Umoya uthe okudingakalayo ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi kukhethwe ibandla le-ZANU-P F embusweni ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Abantu into abamele bayinanzelele ukuthi uMnangagwa iphathi yakhe iZANU, anti iphathi lokhu yiyo yona le iZANU, kwizenzo zayo njengephathi akula nto etshintshileyo. Yikho abantu abafanele bakunanzelele.
Umoya uphinde wathi udaba lombhuqazo wegugrawundi kuzamele lukhulunywe bhadla kuthi labo abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi kube yibo abathoyo ukuthi bafuna lolu daba luphathwe njani.
Into yegugrawundi ayisiyo into yokuthi noma ungupresidenti welizwe ungathi wena kumele kuhambe ngale ndlela. Abantu abayibo esibathi ngama-victims esenzo leso, yiba bamele bahlale phansi banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abacabangayo ukuthi into lingahamba njani.
Unkosazana Sikhanyezile Ndlovu ohlale edewe enatisa obesemhlanganweni lo uthe usuthisekile ngamazwi kamoyo kodwa uthe ufuna inhlupho ezibhekane labo mama zikhangelisiswe kabanzi.
Sicela ukuthi asikhangele lathi ukuthi ngabo mama vele silendinge kwezinengi kakhulu.
Ubhala jikelelo webandla le-apa kulesi sabelo umnumzana Guda Kwashe Zulu uthe ziningi induba ezibhekane labahlali bezansi emaNdebeleni njalo bazazilungisisa bengangena embusweni.
Okokuqala ngikhangelele indaba yesikolo, esibili indaba yamakliniki, okwesithathu sikhangele imigwaqo yethu, okwesi-4 okwesine lokhu kumele kube yi-network esimele siyilungisise, okwesi-5 inhlalakahle, 6 we need clean source of water.
Abasakhulayo bakade bekulo mhlangano bagale ngokuswelakala kwemsebenzi. Unkosazana Nomzamo Moyo uthi loba nje seqede izifundo zekolleji le-university imisebenzi ayibonakali njalo kuyadingeka ukuthi izansi emaNdebeleni ithuthukiswe ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi.
Nakahle kahle into esikhala ngayo umsebenzi uzinxa sikhanyela most of population yabantu abatsha akunanto abayenzayo impilo zabo nje sihlale ezindlini zabazali, we are still depending on abazali whereas it should be the other way around.
UDr Moyo uthi ibandla lakhe lizaliswana lokungathembakali kwezisebenzi kahulumende esithi kuyamangalisa ukuthi abantu abafana lo Obed Mpofu bakudalele ikhabhinethi kungenani lokuthi banakanelwa ukuthi bahoqoluze idayimani emgodini wethiyatswa. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance ithi uZulu wonke weZimbabwe kumele ezihluphe ngodaba lwegugrawundi njalo ekhulumisane kudingwe isisombululo. Ithi njalo iqoqa ukumema inkokheli yosiko evela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi ize eMathebeleland le-Midlands ukuze zwisisa izikhalazo zikaZulu walezi ndawo ngalumbhuqazwe. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Useni Spanda.
Lindaba egugrawundi yisilonda esinamathele ilizwe lonke, ngakho ke ithumba leli kumele silikhameni sisonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole ukuphiliswa. Ubomvu lobo bukhona abukhitshwe ngumuntu wonke, ngakho nxa sikhama lesi silonda asikhameli uhlangothi olulodwa, asikhamela wonke umuntu. Ngakho ngiyathemba mina ukuthi abantu labade beletha besenza imishinto yonke le abazwisisi ukuthi linto esiyenzayo senzela ukusinceda isizwe sakithi. Ngiyathokoza ukuthi umongameli umnangagwa ukukhulumile ekhuluma lezinduna ukuthi ilizwe lingeke laya phambili kungazange kulungiswe lezi zindaba ezokuxolelana lokukhulumisana. Nalokhu kungitshengisela ukuthi kuthuthe enhlizweni yakhe ulesifiso esokuthi kutholakale indlela yokuthi lindaba ikhulunywe.
Yebo, ngaba elesifiso sokuthi ikhulunywe ngayo lindaba ubaba umnangagwa, kodwa siyazi ukuthi wetheswa icala lokuba ngenye yengqungquthela ezakhokhela lumbhuqazwe, kanti njalo kuhulumende wakhe kulabantu ababengamabutho ngaleso sikhathi labo ababikwa baphatheka abafana labo Chiwenga labo Shiri. Ubona bemvumela yini alubana yena ethe waba lesifiso sokuthi ilungisiswe lindaba?
Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kibovino obaba uShiri, obaba uChiwenga labo baba umnangagwa kulobaba umgabe ophume kathesi ukuthi abaphiwe isigaba sokuthi sizwe ukuthi bona bathini. Ngoba sesikhulume ngabo, sezwa ngabo, asike sizwe sifuna ukuthi ikhontena kumele kuqanyulwe ukuthula okwabo, ngokubavumela ukuthi abakhulume sizwe ukuthi kanti bona bathi indaba leyi ingabanjwa njani njalo bona bakubona njani. Kodwa ukuthi kuthule kuphela akuncedi muntu, ngoba lesi isilonda esikhona isilonda esibhibhidlayo, isilonda esesilobomvu kwesikhathi esiningi. Ngibona ngani lokhu kuzanceda abantu basigabeni sangapha abeza ubuhlungu kuze kuyenceda lalo lelo hloka okuthiwana yilela gamula abantu isihlahla.
Senke ngahlangana labantu abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingekho eMathebeleland, ezingekho lase Midlands, abangayizwisisi kuhle lindaba yeGugurahundi. Abanye bayakulandula ukuthi isiga esenzakalayo, kanti abanye babona ngani nxa ukhuluma ngeGugurahundi sokuyikuhlasela wonke umuntu ovela esishoneni. Kungaba sokulomahluko na ebantwini abanengi, ikakhulu kulezi nsuku sibona ukuthi baningi asebekhuluma ngalindaba?
Siyakhayela okokuqala, ngapha silodokotela uMotsi osesebenze kakhulu esigabeni sethu ngapha eMathebeleland ehlolisisa lindaba. Ube khuluma ngayo kakhulu, njalo sibona ngani uzathola lethuba lokuthi eke ngene la eMashonaland sichasisele abantu ukuthi lindaba ayisuye yangapha kuphela, kodwa indaba eyayikhangele isizwe sonke. Izaphu yona ngwayo yayiyinhlanganiso eyayihlanganisa imihlobo yonke, yayingasonhlanganiso yamaNdebele kuphela. Ngakho nxa sikhangela abantu abathisela izindlu labanye abantu abafayo, bakhona abantu beHarare, bakhona abantu beMashonaland, abantu babohurungwe ngale eMidlands area ababa affected kakhulu, bathisela izindlu abantu bafa abaningi. Bese lomqondo ukuthi sike sidinge izinduna ezivela kulezi zindawo lezi ezinye sizilethe ngapha zizozivela kwezinye izinduna ukuthi kwahamba njani, ukwenzela ukuthi nxa sesiya ngale bantwini abangaphansi kwalezi zinduna njalo sihlangana labanye abantu emadolobheni kube lokuzwisisa okuzaba khona ukuthi lindaba isiyondaba yabantu beMandela kuphela.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance. Amasotsha aqhubeka elinde emingceleni yelizwe efana lowePlumtree lanxa sokwedlule inyanga uhulumende ethe asebuyela enkambeni zawo ngemva kokugenqula umbuso kaMgabe. Kubika uMartin Ngwenya.
Amasotsha aphume ngobuningi enkambeni zawo mhla ka-14 ngolwenzi elungiselela ukuhluthunela uhulumende kaMongameli Mgabe intambo zombuso. Kulapho ke aqala ukwenza khona imisebenzi yamapholisa egoqela ukumisa izimoto kuma-roadblocks lokuba semngceleni yelizwe. Lanxa uhulumende ebike ngompalakazi ukuthi amasotsha asizadedela amapholisa abuyele enkambeni zawo, izihambi ezisebenzisa umngcele wePlumtree ukungena eBotswana zithi ziyamangala ukubona amasotsha elokhu elinde emngceleni lo. Omunye wesihambi lezi nkosikazi Edith Moyo.
Hayi, simanga ukuthi ubona amasotsha wokhe esebhodelindile khona uhulumende wayethembisa ukuthi umele babuyele enkambeni zabo. Kwenza ama-visitors ethuke, cabanga ukuthi ingxenye ukhona umuma ongamanga kuhle kuleli lizwe.
Umnumzana Andreas Sibanda yena uthi njengoba umkhankaso wokubopha labo ababekucele kulezano PF elibizwa ngokuthi yi-G40 kusaqhubeka, mhlawumbe amasotsha la adinga bona.
Umbuzo yikuthi basalindeni, ngoba ngokuzwa kwethu sasizwe ngani ukuthi asekumele bebuyele ema-barracks. Manje bona nxa sebelokhu bebhoda-bhoda asazi kwazi bani mhlawumbe bona abe butho esiloko sibabona emngceleni balinde bona abelunga le G40 okungaziwayo ukuthi bangapi njalo bedinga
kwezinye indawo zelizwe amasosha abikwa ebonakala gqo kuma roadblocks emela amapolisa noma nje engasabuzi isithupha nje awuqala esanda kususa umungameli Mgabe embusweni ngomathin ngwenya oyindaba ze studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi echiyane lemikhuba kanye lamaphutha abesenziwa ngumnumzana Robert Mugabe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Ukubulawa kwabantu mahlana ngesikhathi segugurawundi, imali esiphephuka ezitaladeni ingadojwa muntu ngenxa yokuswelisa isindo, isinkwa esithengwa ngamaqubaquba emali, ukubhadalwa kwemali yesikolo ngembuzi nokusilela kwemisebenzi okwesabekayo ngezinye zezinto abantu beZimbabwe bebebhekane lazo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe. AbeZimbabwe abasemazweni bafuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa awaqaphele amaphutha wonke la ukuze ilizwe lingaphindi wele enhlutsheni esifanayo. Isizalo seZimbabwe umnumzana Mchasiseli Gwaza uthi ukuhlukunyezwa kwalabo abangavumelani lohulumende yinto okungafuzanga iphinde yenzeke.
Masibona amaovethi esha abantu ebabhabhathiza emanzini emadamu ukuthiwe bashintsha ukuba MDC babayizana. Ngicabanga ukuthi yonke lento kwi-news Zimbabwe asisoze siphinde siyithole. Siyacabanga ukuthi lo hulumende sinaye uzozama ukuthi lezo zinto azigweme. Nodlame lolu besilibona mhlawumbe kuma kusondela ama-elections asicabanga ukuthi zizophinda libe khona.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Melissa Dube uthi bafunda nzima bapasa nzima kodwa lamhlanje sebentula lamazwe njengomhlambi kazelusile.
Ufunda kangakanani ukuvuka ekuseni, uhambe uyosebenza kumantshingelane, kumbe uhambe uyosebenza emakhishini, kumbe uhambe uyosebenza e-restaurant, usenza ama-double shift, ube ukwazi ukuthi i-certificate unazo and waqeda imali abazali bakho ungena esikoleni, kodwa uyehlule ukwenza leyo nto obufanele uyenze because of i-situation ozithola ukiyo. Ngakho besimcela umongameli ukuthi asinikeze ithuba lokuthi lathi sizizwe lathi singabantu.
Umnumzana Moses Banda yena ukhala ngezemfundo esezinyathelelwe phansi okokuthi sekuze kuyangisa ukuthi emazweni ukuveze ukuthi ufunde eZimbabwe.
For example, emat South is like Rwanda. Sifisa ukubona ukuthi abantu abafundisa ku-primary level bayasizwa isiSuthu uma kusesikhalange nabantu abasifundile isikhalanga basipasi. Emapholiseni, i-corruption is the most thing. Sifisa ukuthi masibone ipholisa kube yindawo yokugijimela.
Kanti kumnumzana Sifiso Ngwenya ufuna umnumzana Mnangagwa abe ngumongameli wabantu njalo ahloniphe lokulalela abantu.
Engabe ngumhlukumezi ayamukele izikhalo zabantu, mabe mgcona njengomongameli akayamukele indlela abamgcona ngayo njalo afundele kikho okufunwa la ngabantu lokungafunwa ngabantu. Angafani nomongameli wethu oqala uPresident Robert Mugabe engabe yibhuli.
Abanye bafuna umthetho usebenze kuye wonke umuntu ngokulinganayo bese kusithi ababanjwa besenza inkohlakalo bonke baphoswe ejele kungakhathalekile ukuthi balesikhundla bani emphakathini loba kuhulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Nhlapho.
Mehlo kaZulu uthi bayangilandela eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Namibia ukuya kuzethula kumongameli wakulelo lizwe. Incwadi kwezombusazwe zixwayisa abe-MDCT ukuthi bayiphathe ngobunono obukhulu indaba yomuntu oza kwelama ubaba uTsvangirai hlezi lihlephuke njalo phakathi leli bandla. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Asihlanganeni kuhlelo lwantambama.